isahluko 34. Kambe abafileyo bayenelisa ukukhuluma lathi na? Ukusebenza kwengilosi ezingcwele ngendlela okuvezwe ngayo eBhayibhelini kuliqiniso eliduduzayo njalo eligugu, eliligugu kubo bonke abalandeli bakaKristu. Kodwa imfundiso yeBhayibhile mayelana lakho lokho seyaguqulwa njalo yangcoliswa zimfundiso zamanga ezigcwele emabandleni amaningi. Imfundiso yokuthi abantu bayaqhubeka bephila ngemva kokufa kwabo eyathathwa kulabo abakhonza izithombe njalo eyangeniswa enkolweni yamaKristu ngesikhathi lapho ibandla laliphakathi komnyama seyaqhubeka seyaquphula iqiniso elivezwe sobala eBhayibhelini elokuthi abafileyo abazilutho. Abantu abanengi bakholwa ukuthi kuyimimoya yabafileyo evezwe njengabomoya abasebenzayo abathunyelwe ukukhonza ngenxa yalabo abazakudla ilifa lokusindiswa. AmaHebheru 1:14. Njalo lokhu bayakukholwa kulobufakazi obuseBhayibhelini mayelana lokuba khona kwengilosi ezingcwele njalo lobudlelwano bazo lembali yomuntu obabukhona kusukela ekuqaleni kungakaze kufele yedwa umuntu. GC 551.1. Imfundiso yokuthi abantu baqhubeka ngemicabango yabo ngemva kokufa, ikakhulu inkolo yokuthi imimoya yabafileyo iyaphenduka ukuthi izosebenzela abaphilayo, yiyo eyalungiselela indlela yokuthi kungene inkolo yemimoya ekhona lamhlanje. Nxa kuyikuthi abafileyo bayamukelwa phambi kwaNkulunkulu laphambi kwengilosi ezingcwele njalo banikwe ulwazi ukwedlula lolo abakade belalo, kungani bengaphenduki emhlabeni ukuthi bafundise abaphilayo? Nxa kusenzeka ngendlela abafundisa ngayo ukuthi imimoya yabafileyo iyandiza phezu kwabangane babo emhlabeni, kungani bengavunyelwa ukuthi bakhulumisane labo, babaxwayise ngobubi besono, kumbe bebaduduze nxa bephakathi kosizi? Kungenzeka njani ukuthi labo abakholwa ukuthi imicabango yabantu iyaqhubeka ngemva kokufa baphike ukukhanya okulethwa yilabo abakholwa ukuthi kuyimimoya esingcwelisiwe? Le yindlela abakholwa ukuthi ingcwele uSathane ayisebenzisa ukufeza injongo zakhe. Ingilosi ezawayo ndawonye laye abenza intando yakhe zibonakala njengezithunywa ezivela embusweni yemimoya. Nxa befundisa ukuthi bayenelisa ukwenza ukuthi abaphilayo bakhulumisane labafileyo, umkhohlisi omkhulu usebenzisa indosela yakhe yokuthakatha engqondweni zabo. GC 551.2. Unawo amandla okuletha phambi kwabantu umfanekiso wabangane njalo lezihlobo esezalalayo. Umfanekiso lowo ubonakala njengoba unjalo, ubuse babo buvela njengoba babunjalo, lamazwi abo aphuma ngendlela efananayo okumangalisayo. Abaningi baduduzwa lithemba lokuthi izihlobo zabo zikholisa ubuhle basezulwini, njalo nxa beqhubeka becabanga ukuthi kule ngozi bayalalela omoya abaduhisayo lezifundiso zabomoya ababi. GC 552.1. Nxa sebeholelwe ukuthi bakholwe ukuthi Abafileyo bayaphenduka ukuzokhulumisana labo. USathane uyenza ukuthi kubonakale labo abangena ethuneni bengazilungiselelanga. Bayabatshela ukuthi bayathokoza ezulwini, njalo lokuthi balezikhundla eziphakemeyo. Njalo ngale indlela imfundiso yamanga iyakhula eyokuthi akula mehluko phakathi kwabalungileyo lababi ezulwini. Abantu laba abazenza izethekeli ezivela ezulwini kwesinye isikhathi bayanika izixwayiso ezigcwalisekayo phambi kwabantu. Ngemva kwalokho nxa abantu sebeqala ukubathemba, bayaqala ukuletha imfundiso eziphikisana leBhayibhili. Ngokuziveza sengathi bajabulela ukuthi abangane babo baphile kahle emhlabeni, baqala ukuletha sengathi bajabulela ukuthi abangane babo baphile kahle emhlabeni, baqala ukuletha imfundiso eziyingozi. Ngesizathu sokuthi bayaletha amanye amaqiniso, njalo kwezinye izikhathi bayenelisa ukuveza izinto eziza kwenzakala. Kwenza ukuthi amazwi abo abe lesisindo, imfundiso zabo zamanga zamukelwe ngamaxuku abantu, njalo bazikholwa sengathi ngamaqiniso eBhayibhili. Umthetho kaNkulunkulu ubekwa eceleni, lo moya womusa uyalahlwa, legazi lesivumelwane lamukelwa njengento engekho ngcwele. Imimoya leyi iyaphila ukuthi uKristu nguNkulunkulu, njalo baqhubeka futhi ngokubeka umdali ezingeni elilingana lelabo. Ngakho ngaphansi kokuzifihla okutsha umhlamuko omkhulu lokho eqhubeka ngempi yakhe yokulwisana loNkulunkulu. Ayiqala ezulwini phose okweminyaka eyinkulungwane eziyisithupha, lokho iqhubeka emhlabeni. GC 552.2. Abanye bazama ukuchaza ukubonakala kwabafileyo okwenziwa zinyanga ngokuthi yibuqili obenziwa zinyanga lezi. Kodwa loba kuliqiniso ukuthi kwenziwa izikhathi, kwezinye izikhathi ubuqili buke basetshenziswa ukuthi bubonakale sengathi abafileyo bavusiwe. Sekuke kwabakhona futhi ukubonakala kwamandla kaSathane. Ukuqakeza okungajwayelekanga okwasungulwa inkolo yemimoya ekhona kathesi okwenzekanga ngenxa yobuqili, kodwa kwakungumsebenzi wengilosi ezimbi ezasungula enye indlela esezingeni eliphezulu yokukhohlisa abantu. Abanengi bazadukiswa ngenxa yenkolo yokuthi inkolo yemimoyo yinto abantu abazenzela esemhlabeni. Abazenzela yona kuzakuthi lapho sebehlangana lezehlakalo lezi bananzelele ukuthi ziphezu kwamandla asemhlabeni, bazakhohliswa njalo baholelwe ukuthi bazamukela njengamandla kaNkulunkulu. GC 553.1. Abantu laba bayakholwa ubufakazi beBhayibhili mayelana lezimanga ezenziwa nguSathane kanye lezingilosi zakhe. Kwakungenxa yokusizwa nguSathane ukuthi inceku zikaFaro zanikwa amandla wokwenza izimanga ezihambelana lalezo ezenziwa nguMosi eholwa nguNkulunkulu. UPawulo uyachaza ukuthi nxa ukuza kukaKristu sekusondele, kuzabonakala izibonakaliso zamandla kaSathane ezihambelanayo ukuza kwenkosi kungakafiki kuzabonakala amandla kaSathane lezibonakaliso lezimangaliso zamanga. Langayo yonke inkohliso yokungalungi. 2 Thessalonike 2:9-10. Njalo uJohane nxa wayechaza amandla okwenza izimangaliso okuzabonakala ngezinsuku zokucina wathi, senza izibonakaliso ezinkulu. Saze senza lomlilo ophuma ezulwini. Ukuba wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Sadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze. Sambulo 13:13-14. Lapho akukhulunywa ngabantu abazama ukwenza ubuqili nje. Abantu badukiswa ngenxa yezibonakaliso uSathane lezisebenzi zakhe abalamandla okuzenza, hatshi lezi abenza sengathi bayazenza. GC 553:22. Inkosi yobunyama esisebenzisa amandla ayo okwesikhathi eside kangaka ukuthi iyenze imisebenzi yayo yokukhohlisa. USathane usebenzisa ubungcitshi bakhe ukwenza ukuthi izilingo zakhe zifinyelele abantu bonke kungakhathalekile ukuthi bakuliphi iziga lempilo nokuthi balezikhundla ezinjani. Ebantwini abafundileyo njalo labakhaliphileyo uletha inkolo yemimoya ngendlela enhle njalo eletha ukuhlakanipha. Njalo ngale indlela uyenelisa ukuletha abanengi emjibileni yakhe. Ukuhlakanipha okulethwa yinkolo yemimoya yilokhu okuchazwa nguJakobe. Okungokomhlaba, okungokwenyama lokwabomoya ababi. Jakobe 3:15. Lokhu uSathane uyafihla ngendlela eyenza ukuthi afeze injongo zakhe. Lo oyenelisa ukuma phambi kwaKristu enkangala, egqoke izembatho zengilosi zezulu, nxa wayezomlinga, uza phambi kwabantu ebukeka kahle kakhulu njengengilosi yokukhanya. Wenza ukuthi amukelwe ingqondo ngokuletha izinto eziphakamisayo, ukuthokozisa labo abathanda izinto ezinhle ngokuletha imifanekiso ejabulisayo, njalo wenza ukuthi bamthande ngokuletha imifanekiso yothando lokwenza okuhle. Wenza ukuthi imicabango ifinyelele ezigeni eziphezulu, eholela abantu ukuthi bazikhukhumeze ngokukhalipha kwabo, njalo enhliziyweni zabo baphike uSomandla. Isidalo lesi esilamandla esenelisa ukuthatha umsindiso womhlaba, sambeka phezu kwentaba enkulu kakhulu njalo samphinda senelisa ukuletha phambi kwakhe imibuso yonke yomhlaba njalo nenkazimulo yayo. Ngokufanayo uzaletha izilingo zakhe phambi kwabantu ngendlela ezabangela ukuthi ingqondo zalabo abangavikelwanga ngamandla ezulu zingcoliswe. GC 553:3. USathane uyalinga abantu ngendlela alinga ngayo uEva ensimini yase-Edeni ngokubaqila, ngokuletha isifiso sokuthola ulwazi oluyimfihlo njalo lokuvuselela imizwa yokufana ukukhanyisa ukuphakanyiswa. Kwakungenxa yokuthanda izinto lezi okwabangela ukuthi awe, njalo ngokusebenzisa zona ujonge ukuletha ukubhubha ebantwini. Liza kuba njengoNkulunkulu lazi okuhle lokubi. Genesis 3 verse 5. Imfundiso yemimoya ifundisa ukuthi abantu bayizidalwa eziqhubeka zithuthuka ukuthi kuyisabelo sabo kusukela ekuzalweni kwabo ukuthi baqhubeke bethuthuka besiya empilweni engapheliyo becine besiba ngonkulunkulu. Njalo futhi ingqondo yinye ngayinye izazehlulela ayisoze ehlulele eyinye. Ukwahlulela lokhu kuzabe kuqondile ngoba yikuzahlulela. Isihlalo siphakathi kwakho. Omunye ofundisa ngemimoya wathi, abantu lokhe bonke njengami bangabonkulunkulu abancane abawileyo. Njalo omunye uthi, wonke umuntu ophilayo olungileyo unguKristu. GC 554.1. Ngakho ke endaweni yokulunga njalo lobungcwele bukaNkulunkulu onguye yedwa okumele aphakanyiswe endaweni yobungcwele bomthetho wakhe oyiwo umgomo wokuphumelela kwabantu. USathane ufake isimo somuntu esilesono njalo esilahlekayo njengento okumele iphakanyiswe njengomgomo owodwa wokwahlulela loba wokulunga. Lokhu yikuthuthuka hatshi okuya phezulu kodwa okuya phansi. GC 554.2. Kungumthetho wokuhlakanipha njalo lowakomoya owokuthi ngokukhangela entweni ethile siyaguqulwa. Ingqondo iyaguquka kancane kancane ifanele mfundiso evunyelwa ukuthi igxile kuzo. Icina ifana lalokhu ejwayele ukukwenza njalo lokukuthanda. Umuntu kasoze aphakame adlule umgomo wokulunga kumbe oweqiniso. Nxa ubumina kuyikuphakama kwakho akwaziwa, asoze afinyelele kwelinye izika elidlula lapha, kodwa uzahlala etshona esiya phansi. Umusa kaNkulunkulu kuphela yiwo olamandla okuphakamisa umuntu. Nxa echiwe yedwa, indlela yakhe iyaphansi kuphela. GC 555.1. Kulabo abazithandayo, labathanda ukuzithokozisa, labathanda ukulandela imizwa yabo, imfundiso yemimoya iziveza ngobuqili obuphansi kulabo abathanda ukuhlakanipha nemfundo. Ebubini bayo, bananzelela ukuthi uvumelana lemicabango yabo. USathane uyafundisisa zonke impawu zobuthakathaka besimo sabantu, njalo uyananzelela zonke izono abantu abazenzayo, njalo asesenza ukuthi kube khona izehlakalo ezibangela ukuthi abantu bawele esonweni abasithandayo. Uyalinga abantu ukuthi benze bedlulise lokhu okulungileyo ukuthi bakwenze. Abenze ukuthi bangazithibi ukuthi ayenze imizimba yabo lengqondo njalo lamandla wokwenza okuhle kube buthakathaka. Usebhidlize njalo lonke ebhidliza izinkulungwane zabantu esebenzisa ukulandela imizwa. Ngale indlela uyenelisa ukubhidliza isimo somuntu ngokuphelela kwaso. Njalo ukuphelelisa umsebenzi lowo Usebenzisa imimoya yakhe ukuletha amazwi athi, ulwazi lweqiniso lufaka umuntu phezu komthetho. Ukuthi loba yini eqondileyo, uNkulunkulu kayibeki icala, njalo lokuthi zonke izono ezenziwayo azilacala. Xa abantu bekhokhelelwa ngale indlela ukuthi bakholwe ukuthi izifiso zabo zingumthetho ophezu kwawo yonke, lokuthi ukukhululeka kwabo kuyimvumo yokwenza intando yabo, njalo lokuthi abantu balomlando kibo kuphela, kungathi ongamangala ukuthi ububi njalo lezono ziyabe ziyanda kuyo yonke indawo. Abantu abanengi bayamukela ngezandla ezivulekileyo imfundiso ezibatshiya belomvumo yokulandela inkanuko zenhliziyo zabo. Amandla okuzithiba anikelwa phezu kwenkanuko zomzimba. Amandla engqondo lenhliziyo afakwa ngaphansi kwemizwa yomzimba. USathane ngokuzigqaja ubuthela bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu ngaphansi kukamambule wakhe. GC 555.2. Kodwa akukho loyedwa okumele akhohliswe ngamanga emfundiseni yemimoya. UNkulunkulu unika umhlaba ukukhanya okwaneleyo ukuthi bananzelele umjibila lowo. Njengoba sekubonisiwe imfundiso eyiyo, eyisisekelo semfundiso yemimoya, ilwisana lamaqiniso eBhayibheli asobala. IBhayibheli liyachaza ukuthi abafileyo abazi lutho, lokuthi imicabango yabo layo seyaphela, abalangxenye ezintweni ezenzakalayo ngaphansi kwelanga, abazi lutho ngenjabulo kumbe ngensizi zalabo ababeyizihlobo zabo emhlabeni. GC 556.1. UNkulunkulu njalo kavumeli loba yiphi yikuphi ukukhulumisana lemimoya yalabo asebafayo. Ngezinsuku zamaHebheru kwakulequla labantu ababesitsho njengabantu abakholwa imimoya lalamhlanje ukuthi bakhulumisana labafileyo. Kodwa omoya ababi, okulibizo leli izethekeli ezivela kweminye imihlaba ezibizwa ngalo, bavezwa eBhayibhelini njengemimoya yabosathane. Qathanisa uManani 25:1-3, Amahubo 106:28, 1 Korinte 10:20, Sambulo 16:14. Umsebenzi wokukhulumisana lemimoya ibizwa njengesinengiso phambi kukaNkulunkulu, njalo wawuthwala isigwebo sokufa. Levi 19:31, Lo 20:27. Ibizo lokuba ngabathakathi kathesi selibonakala sengathi into engekhoyo. Amazwi okuthi abantu bayenelisa ukukhulumisana labomoya ababi abalwa ngokuthi ayinganekwane zasendulo zesikhathi sobunyama, kodwa inkolo yemimoya elamalanga azinkulungwane zamakhulu ikhula lokuphela. Njalo yinkolo esifinyelele equleni lalawo abafunda ngezemvelo, njalo esingene lasemabandleni, lamukelwa languhulumende wezizwe eziningi, njalo lezigodlweni zamakhosi. Inkohliso leyi enkulu ivuselelwa ngaphansi kwesambatho esitsha lobuthakathi okungavunyelwayo phambi kaNkulunkulu kusukusela endulo. GC 556.2. Ngabe bekungela omunye ubufakazi obuveza isimo seqiniso mayelana lenkolo leyi eyemimoya, bekufanele kumbe kwanele phambi kwamaKristu ukuthi imimoya leyi ayihlukanisi phakathi kobungcwele lesono. Phakathi kwabafundi bakaKristu ababemsulwa njalo lelizwini lezikliwi ezazi izisebenzi zikaSathane, ngokubeka ukuthi abantu ababe asebafayo basezulwini njalo lokwenza lokuthi balezikhundla eziphezulu konale, uSathane uthi emhlabeni, loba ungabe umubi okunganani, loba ungabe ukhona kumbe ungakholwa uNkulunkulu njalo leBhayibhile, phila ngendlela othanda ngayo, izulu likhanya likhaya lakho. Laba abafundisa ngemimoya bathi wonke umuntu owenza okubi ulungile phambi kwaNkulunkulu njalo uyathokoza ngalo, kumbe ungaphi uNkulunkulu okwahlulela. Malachi 2:13. Ilizwi uyathokoza ngalo, kumbe ungaphi uNkulunkulu okwahlulela. Malachi 2:17. Ilizwi likaNkulunkulu lithi, maye kulabo abathi okubi kuhle lokuhle kubi, ababeka umnyama esikhundleni sokukhanya lokukhanya esikhundleni somnyama. Isaiah 5:20, GC 556.3. Abafundi nxa bevezwa yimimoya yamanga bezwa ukuthi baphikise lokhu abakubhalayo ngaphansi kokuphefumulelwa umoya ongcwele nxa babesaphila emhlabeni. Bayaphika ukuthi iBhayibheli liphefumulelwe ngale indlela. Bayachitha insika yamathemba wamaKristu njalo bachitha isibane esivenza indlela yokuya ezulwini. USathane wenza ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi iBhayibheli lingamazwi abumba inganekwane kumbe ugwalo olufanele umuntu nxa Abafundi nxa bevezwa imimoya yamanga bezwa ukuthi baphikise lokhu abakubhalayo ngaphansi kokuphefumulelwa ngumoya ongcwele nxa babesaphila emhlabeni. Bayaphika ukuthi iBhayibheli liphefumulelwe ngale indlela. Bayachitha insika yamathemba wamaKristu njalo bacitshe isibane esiveza indlela yokuya ezulwini. USathane wenza ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi iBhayibheli lingamazwi abumba inganekwana kumbe ugwalo olwalufanele umuntu nxa wayengakakhuli elwazini lwakhe. Kodwa okungamelanga lulandelwe kumbe okumele lulahlwe njalo okwenzela ukuthi athathe indawo yelizwi likaNkulunkulu, usebenzisa izibonakaliso zemimoya. Leyi yindlela engaphansi kwamandla akhe. Ngokusebenzisa indlela leyo, ulamandla wokuthi umhlaba ukholwe loba yini ayichoyo. Ugwalo oluza kwehlulela yena labalandeli bakhe ulufaka emthunzini lapho afuna lube khona. Umsindisi womhlaba wenza ukuthi afane lomuntu wonke owaphila emhlabeni. Njalo ngendlela efana nayo amasotsha ayelinde ithuna lika Jesu enelisa ukuhambisa umbiko wamanga ababe uphiwe ngabapristi labaholi ukuphikisa ukuthi uJesu wayevukile. Benza njalo lalabo abakholwa imimoya ngokuzama ukufundisa abantu ukuthi kwakungela lutho. Njalo la olumangalisayo ngempilo yosindiso ngemva kokunanzelela ngale indlela ukwehlisa uJesu baphakamisa izibonakaliso zabo besithi zedlula kachana imsebenzi kaKristu GC 557.1. Kuliqiniso ukuthi manje imfundiso yemimoya isitshintsha isimo sayo, isifihla ezinye zezimo zayo ezibangela ukuthi abantu bananzelele ububi bayo. Manje isivala ngaphansi kwengubo yesiKristu. Kodwa amazwi ayo emaphephandabeni phambi kwabantu okweminyaka eminingi ayaveza isimo sayo seqiniso. Lokhu ngeke kuphikiswe kumbe kufihlwe. GC 557.2. Lasesimeni sayo sakhathesi loba ikhatshana lokuthi yamukeleke okwedlula endulo isiyingozi okwedlula kudala ngoba isisebenzisa eyinye indlela yokukhohlisa efihlakeleyo. Loba nje endulo yayiphika uKristu leBhayibhile, manje isisithi yamukela konke. Kodwa iBhayibhile lichazwa ngendlela ethokozisayo inhliziyo engaphendukanga ngesikhathi esifanayo amaqiniso alo ayanyathezelwa. Uthando luchazwa njengesimo esimqoka esikaNkulunkulu kodwa luyehliswa lube njengento ejwayelekileyo okubangela ukuthi kungabi lomahluko phakathi kobuhle lobubi. Ukwehlulela kwaNkulunkulu lokuzonda kwakhe isono lemfundiso yomthetho wakhe konke lokhu kuyafihlwa. Abantu abafundiswa ukuthi imithetho elitshumi ifana lencwadi efileyo. Abantu bafundiswa ukuthi imithetho elitshumi ifana lencwadi efileyo. Inganekwana ezithokozisa abantu zihlokomisa imizwa njalo ziholela abantu ukuthi baphike iBhayibhili njengensika yokukholwa kwabo. UKristu uyaphikwa njengasendulo, kodwa uSathane uvale amehlo abantu wokuthi akulamuntu onanzelela ukukhohlisa kulokho. GC 558.1. Balutshwane abananzelelayo amandla okukhohlisa amumethwe yimfundiso yemimoya njalo lengozi yokuba ngaphansi kwendosela yayo. Abanengi babeka izandla zabo phezu kwayo njalo befuna ukusuthisa imizwa yabo efuna ukwazi okwenzakala phakathi kwayo. Akulakukhohlwa okuqinileyo yiyo njalo abalakukholwa okuqinileyo kiyo njalo babengagcwala ngokuthuthumela nxa ngomcabango wokuba ngaphansi kwamandla emimoya. Kodwa bayanyathela emhlabathini okungamelanga bahambe kuwo. Njalo umbulali omkhulu uyaqala ukusebenzisa amandla akhe phezu kwabo bengavumanga bona. Kabazithole sebehugwe ukuthi bavume ingqondo zabo kulindlela. Uhle ababambe njengezigqili zakhe. Akwenzeki ngawabo amandla ukuthi baphunyuke emandleni akhe. Akula omunye ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu anikwa njengempendulo yomkhuleko wokukholwa okungakhulula abantu laba abathunjiweyo. GC 558.2. Bonke abavumela inkanuko zesono kumbe abakhetha ukwenza isono esaziwayo banxusa izilingo zikaSathane, bayazehlukanisa kulo Nkulunkulu njalo lelihlo lengilosi zakhe ezibelusayo nxa omubi eletha izilingo zakhe abavikelekanga njalo bayawela esandleni sakhe kalula loba abazibeke emandleni akhe ngale indlela abananzeleli lapho indlela yabo ezaphelela khona. Ngemva kokuwa kwabo umlingi uyabasebenzisa njengenceku zakhe ukuthi balinge abanye ukuthi baye ekubhubheni. GC 558.3. Umprofeti u-Isaiah uthi, abantu bazakuthi kuwe, buza emadlozini lakubathakathi abachaya imilozi, banyenyeze, angithi abantu bangabuza kubonkulunkulu babo, babuze kwabafileyo ngabaphilayo na. Emthethweni lasekufakazeni kwabaprofeti, nxa bengakhulumi lokho okuvumelana lelizwi leli, kungenxa yokuthi akula kukhanya kibo. Isaiah 8:19-20. Ngabe abantu balesifiso sokwamukela iqiniso elivezwe sobala eBhayibhelini mayelana lesimo somuntu njalo lesimo sabafileyo, babezabona emazwini lasezibonakalisweni zenkolo yemimoya ukusebenza kukaSathane ngamandla njalo lezibonakaliso njalo lezimanga zamanga. Kodwa kulokuthi balahle ukukhululeka okuvumelana lenhliziyo embi njalo bachiye izono abazithandayo, iningi labantu liyavala amehlo ukuthi bangaboni ukukhanya njalo bahambe besiya phambili bengelandaba lezixwayiso abazitholayo. Ngesikhathi esifanayo uSathane uyababuthelela imijibila yakhe phezu kwabo bagcine beyizigqili zakhe. Ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basiliswe, ngakho-ke uNkulunkulu ubathumela okudukisayo ukuze bakholwe amanga. 2 Thessalonica 2:10-11, GC 559.1. Lapho abaphikisa imfundiso yemimoya abalwisani labantu kuphela kodwa loSathane kanye lezingilosi zakhe, sebengene ekulweni lemimoya njalo lamandla kanye lemimoya emibi endaweni eziphakemeyo. USathane kasoze afune ukulahlekelwa ingxenye yomhlaba ngaphandle nxa efuqwa ngamandla ezithunywa zezulu. Abantu bakaNkulunkulu kumele benelise ukuhlangana laye njengomsindisi ngamazwi athi kulotshiwe. USathane laye uyenelisa ukutsho amazwi eBhayibhelini kathesi njengalokhu akwenzayo ngensuku zikaKristu, njalo uzaphendulela imfundiso yalo ukwenzela ukuthi asekele inkohliso yakhe. Laba abazakuma ngesikhathi lesi sobunzima kumele bazizwisisele ngokwabo amazwi eBhayibhili. GC 559.2. Abantu abaningi bazahlangana lemimoya kaSathane eyabe isithethe isimo sezihlobo labangane babo asebafayo njalo izakutsho imfundiso zamanga eziyingozi kakhulu. Izivakatshi lezi zizakhuluma amazwi azaletha uzwelo kithi njalo benze izibonakaliso ukwenzela ukuthi baqinise amazwi abo. kumele sihlale silungele ukumelana labo ngokusebenzisa iqiniso leBhayibheli elisitshela ukuthi abafileyo abazi lutho, njalo lokuthi labo abaziveza phambi kwethu ngomoya ababi, GC 560.1. Phambi kwethu kumi isikhathi sokulingwa okuzafika emhlabeni wonke, ukulinga bonke abakhileyo kuwo. Sambulo 3:10. Bonke abangalakholo olugcile elizwini likaNkulunkulu bazadukiswa njalo banqotshwe. USathane usebenza ngokudukisa konke kobubi ukwenzela ukuthi enelise ukulawula bonke abantwana babamuntu. Njalo ukukhohlisa kwakhe kuzabe kulokhu kukhula. Kodwa wenelisa ukunqoba kuphela nxa abantu bezinikela ukuthi banqotshwe izilingo zakhe. Labo abazimisele ukudinga ulwazi lweqiniso njalo abenza konke okusemandleni abo kuhlambulula inhliziyo zabo ngokulandela imilayo. Ngale indlela besenza konke abangakwenza ukulungisisa impi ezayo, bazathola kuNkulunkulu weqiniso ukuvikelwa okuqotho. Ngoba ugcinile ilizwi lokubekezela kwami, ngiza kugcina lami. Lesi yisithembiso somsindisi. Uzimisele ukuthumela zonke ingilosi zezulu ukuthi zizovikela abantu bakhe kulokuthi achiye umphefumulo owodwa omthembayo ukuthi wehlulwe nguSathane, GC 560.2. Umprofeti u-Isaya uveza sobala inkohliso esabekayo ezakwehlela ababi, ezabangela ukuthi babone sengathi bazaphepha ekwahluleleni kukaNkulunkulu. Senzile isivumelwane lokufa. Sinesivumelwane nendawo yabafileyo. Ngakho lapho inhlupheko ezikhukhulayo zidlula, kaziyi kusehlela, ngoba senzile ukuthi amanga abe isiphephelo sethu. Sacatsha ngaphansi kwenkohliso. Isaiah 28:15. Equleni leli elivezwe lapha kugoqelwa labo enkanini yabo yokungavumi izono zabo abaziduduza ngesiqiniseko sokuthi akusoke kube lokujeziswa kwesono, lokuthi wonke umuntu akulamsebenzi ukuthi mubi kanganani. Konke bazaphakanyiselwa ezulwini lapho abazaba zingilosi zikaNkulunkulu. Kodwa ukwedlula lapha kulalabo abenza isivumelwane lokufa njalo lesivumelwane legehena, abaphikisa amaqiniso izulu eliwanike njengesiphephelo sabangcwele ngosuku lokuhlupheka, njalo bamukela amanga avela kuSathane esikhundleni sawo, wona eyinkohliso evela enkolweni yemimoya, GC 560.3. Kuyamangalisa okungelamazwi ngokuchaza ukubona indlela abantu abazimpumputhe ngayo esikhathini esiphila kuso. Inkulungwane zabantu ziphika ilizwi likaNkulunkulu njengento engafanelanga ukukholwa, njalo ngokuzimisela bayamukela amanga kaSathane. Labo abangakholwayo njalo labathanda ukwenza yonke into inhlekisa bayachothoza labo ababambelele enkolweni yabaprofethi njalo labafundi bakaJesu, njalo bayazikhohlisa ngokuhlambaza amazwi eBhayibheli achaza uKristu njalo lecebo losindiso njalo lokwahlulela okuza kwehlela labo abaphika iqiniso. Babonisa uzwelo kulabo abalengqondo ezincane kangaka njalo ezibuthakathaka abakhetha okwamukela amazwi kaNkulunkulu njalo abalandela imilayo yakhe. Babonisa ithemba elikhulu kangaka sengathi ngokweqiniso. Bayenza isivumelwane lokufa njalo legehena sengathi bayakhe umduli ongawiyo phakathi kwabo lolaka lukaNkulunkulu. Akulanto ebenza besabe. Bazinikele kumlingi kangaka. Sebebambene laye njalo bagcwele umoya wakhe. Okokuthi abasela amandla njalo lesifiso sokuphunyuka emjibileni wakhe. GC 561.1. USathane kudala waqala ukulungiselela imizamo yakhe yokudukisa umhlaba wonke. Isisekelo somsebenzi wakhe sabekwa esiqinisekweni esanikwa ensimini yase-Edeni. Kaliyikufa. Mhlalizidlayo amehlo enu azavuleka. Libe njengoNkulunkulu, likwazi okuhle lokubi. Genesis 3:4-5. Kancane kancane ulungise indlela yokuthi ikhohlise inkohliso yakhe edlula zonke ifike ngokuletha imfundiso yemimoya. Akakafiki ekugcineni kwamacebo akhe. Kodwa lokhu kuzakwenzeka ekupheleni kwesikhathi. Umprofeti uthi, ngabona imimoya engcolileyo emithathu efanana lamaxoxo. Yona ingomoya ababi, abenza izibonakaliso aphuma ukuya emakhosini omhlaba wonke ukuwahlanganisa ekulweni ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla. Sambulo 16:13-14. Ngaphandle kwalabo abagcinwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa elizwini lakhe, umhlaba wonke uzathanyelelwa ngaphansi kwamandla okudukisa lokhu. Abantu babuthelwa ekulaleni okungaphansi kwethemba lokuthi baphephile, kodwa bazavuswa ikwehliswa kolaka lukaNkulunkulu. GC 561.2. INkosi uNkulunkulu ithi, ngizakwenza okufaneleyo kube yintando ngokwakha lokwahlulela kube yintando yokulinganisa. Isiqotho sizakhukhula isiphepho senu samanga. Lamanzi akhukhule indawo yenu yokucatsha. Lapho ke isivumelwano senu lokufa sizakuchithwa. Nesivumelwano senu lendawo yabafileyo siphele. Lapho inhlupheko ezikhukhulayo zisedlula, zizalinyathela phansi. Isaiah 28:17-18. GC 562.1.